Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 23 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili.
I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababerejista khona.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kokhetho lwangomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili, abantu bakhankasile, siyajabulubana indaba ye-violence siqalisa ingane ibile la futhi.
Abezanu PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa.
Mbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho, ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi le-Europe ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe aku-NATO mayelana ngempi ese-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lihlele namuhla ukuba lusuku lokuthandaza lokuzila, njalo linxusa uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ephatheke kulolu hlelo ekhulekele ukuthula phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Leli bandla lithi abakhokheli bamasonto lamakholwa kumele babambe iqhaza bekhulekele umusa kaNkulunkulu lempumelelo yelizwe. Lithi umthandazo lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kathathu. Umkhuleko wakuqala uzasungulwa ngehola lesithupha ekuseni 6 o'clock, uye phela ngehola lesikhombisa 7 o'clock. Owesibili uzaqala emini enkulu ngo-1 o'clock, uye phela ngehola lesibili ngo-2. Okugcina wona uzaqala ngehola lesihlanu ntambama 5 o'clock uye phela ngehola lesithupha ngo-6. Kusenjalo abe-CCC bathi bamelele ngabomvu namuhla impendulo evela kuZimbabwe Electoral Commission kulandela umhlangano abawenze leziphathamandla zali commission izolo bekhonona ngesimo se-voters roll ukubhaliswa kwabantu lenombolo zocingo zalabo abazaqhuba ukhetho ama-polling agents, kanye lokwenqaba ukuthi kusetshenziswe impawu zamabandla ezilemibala yawo emaphepheni wokuvotela ama-ballot papers. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriyedenga obekuqula laleli bandla elihlangane leziphathamandla zezekhi izolo.
Sifike sabona u-acting chief elections officer lo-director for legal affairs wangikhona ngale. Okokuqala besikhuluma ngendaba ye-voters rolls, sihambe sabuza izekhi kwinti zeki i-voters roll elizayisebenzisa mhla ka-26 yiphi, sifuna ukuba kwazi ukuze lathi abantu bethu ama-candidates ethu ebekwazi ukuthi into abayikhangeleyo kuyini. Sike sakhangela i-voters roll eyaphiwa ama-candidates ethu, sabona ukuthi kulezinto ezithize ezingahambanga kuhle. I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababerejista khona, kuze kuthiwa umuntu wade hlala njengokuthi wadehlala eluveve ku address yona le ya dikhona usetshintshiwe wahambiswa ku polling station eyinye kodwa ekwenye constituency kodwa lapha dehlala khona kungatshintshanga sabona ukuthi ukanenge abantu ade besusa endaweni ade behlala khona betshintshwa-tshintshwa behanjiswa kwamanye ama-hots kwamanye ama-constituencies abantu bangkhona bengacelanga ukutransfera labanye nje abantu abekuvoters roll ongamelanga babekhona ngoba njengeHarare East besibona ukuthi kulabantu ade berejistiwe kodwa bengafakanga i-address ukuthi bahlala ngaphi ku-address bekuphonga ukubhala ukuthi unknown ngelunye udaba esicale ngalo kwaze kwaba lo daba njalo lokuthi ama-agents ethu bathe besiyatraina izeki kwathiwa kumele bebhala amabizo abo ukuthi bebazakala ukuthi ngabobani njalo lama phone numbers abo yebo siyakubona ukuthi indaba yokwenqabela ukuthi COVID imumatheke kodwa bese sibona ukuthi into le isisetshenziswa ngamanye amabandla ukwethusela abantu bethu sikhuluma ngoba emarondera kule ndaba enjalo ukuthi abantu ade sebesethusela sebetshela ukuthi siyakwazi ukuthi abelizaba ngama-agents ngobani i-list silayo sizokwazi aba le ndaba futhi yenzakale khwekhwe lapho umtade trainer umuntu ezekade trainer ama-agents ethu ubatshela ama-agents ukuthi kuthiwa kumelanga bebe lama-cellphone lamaphepha okubhalela phakathi kwe-polling station okokugcina yindaba ye-ballot paper sibona ukuthi i-ballot paper yebo iprintwe nge-black and white but thina njengebandla silandela umthetho oku-electoral act section 545 utsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuba yicandidate kumele ahambise uphawu lwephathi yakhe njalo besikhanye besibona kwezinye indawo ukuthi amampikitsha ama-candidates ethu akakhanyi
inhlanganiso yezeki yona iphendule yathini
izeki isithembisile ukuthi izakhangela izikhalazo zethu izasiphendula igqwetha isizalandela ukuthi impumela yakhona ukuthi nxa bengaphendulanga ukuthi kuyabe kuhamba njani njalo izeki ibona abezeki bathe akukhathesi kumithingo nale abangeke baphendula lutho ngoba bakumele bekhulume labanye ama-departments beke bethole i-advice ukuthi bengaphendula kuthiwa bephendule njani ngoba ama-departments angkhona yiwalungisisa izinto zona lezi
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ibandla le-ZANU-PF lona likhangelelwe ukwenza umhlangano walo ukukhankasela ukhetho okugcina eChitungwiza namuhla. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma othi bakhangelele ukunqoba ngomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili abantu bakhankasile siyajabula ubana indaba ye-violence athi siqalisa ingani imile layo futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekele imphefumulo kuchitheke igazi ngenxa yokhetho nje kuphela. Kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubana ayosimela endaweni ethize hatshi ukubana sokumele sibe ngabantu asebesenza ukudlwakudlwa okugcina budala ukulahlekelwa kwempilo lokuchitheka kwegazi. So hayi sesikusebenzile sesikufuqile sesikuthiyela-ke ezandeni zikamlimu ukubana kamsela day sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amasithi athize sizawathathi.
Abe-TCCC bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze lidobhe lutho lapha.
Okukhona yikuthi vele asikaze siqibilezele sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcekeni noma nje bona besuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa. Nxa behluliwe sebona nto ezokuqibelezela. Ngihlala ngibuza mina sithi kona nxa yokuthi kona siyakwazi ukuqibelezela. Yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha. Siyakwazi ubana yinto esemgcekeni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele koBulawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke eMasvingo, eMutare, eGweru sihlala sidziwa kulawa madolobho. Nxa besisenza khonoko ukuqibelezela yindaba singakwenzi khonapho emathawuni. Ngoba futhi ungakhangela yikho lapho kulabantu khona abamele ukuthi ngabe utabona bayenza lokwana utabona yikuvusa kakhulu omele ngabe yibo abenza ubuqili obuphezulu kodwa siyadliwa endaweni zona lezo okutshengisela ukhetho lolu luyabe lunjani luyabe lukhululekile lu-free and fair asilabalandeli abaningi emadolobheni kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni yikho okwenzakalayo so akula kuqibelezela okukhona okwenzakalayo yinto nje yokuthi na omunye umuntu kafuni yena ukunqotshwa
Kuyiwa kukhetho luka 2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe khona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka.
Akumiwa kwezombangazwe akumiwa. Kumele kuhlale abantu beku ground abantu besebenza, abantu besenza izinto ezenzwa ukuthi zikhwabithwe ngabantu ukuze ukuthi babavotele. So asimi sihlala sihamba sibona ukuthi siyenza izinto eziqhubayo ezizaba lempumela esikhangeleyo. Andiyabona kunje so umongameli wethu ubaba uMnangagwa ubhizi uyabhoda kanti esemathi north lapho esibona khona ikhijima kubodeka dam ngale ekhangela ipipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewangi ngale u-7 lo-8 okuzakuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba logetsi omningi ozagcina senzeka ukuthi kubana lapho eZimbabwe sikwanisa ubana logetsi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta konke lokhwana ngama-fundamentals okulungisa umkhonomo ngoba umkhonomo awuke walunga kungenamagetsi awulungi njalo kungelamanzi yikubona futhi ufike egwayisha ngani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye kobulawayo ngoba akula industry ongakhuma ngayo ndingavula kobulawayo nxa kungelamanzi kungelagetsi njalo imigwaqo ingahambeki.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF. Kulowesifazana wecholocho owaqunywa ingalo lonyawo ngesikhathi segugurawundi odinga uncedo lokuthi abazelwe izitho lezi ngoba ephila nzima. Unkosikazi Joyce Ngwenya walinyazwa ngamabutho e-5th Brigade ngomnyaka ka-1983 eleminyaka yokuzalwa elichumi lasishiyangalombili 18. Ngokuncediswa inhlanganiso yeibhethu likaZulu lomphakathi, uMangwenya ubonane labodokotela abazabaza ingalo yakhe lonyawo kobulawayo izolo. Kodwa imali kayeneli. Ngokunjalo sokusungulwe ikhasi leGoFundMe lapho abalesifiso abangaphosela khona imali ukuze asizakale. Leli kansi litholakala khona enkundleni yeGoFundMe phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Survivors Support Fund. Sixoxele siphathamandla seibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Mhla ka-20 January sibe lesikhumbuzo eCholocho. Sithe senze leso sikhumbuzo ngemva kwesikhumbuzo salandeliselwa isicelo ebazalini ukuthi kulomama owalinyazwayo ngesikhathi seGugurawundi waqhumeka kunyawo olesandleni sokudla wazoqhumeka isandla senxele. Ende eqhumekele eso sandla kwakudingakala ukuthi kutshintshwe kube ngantho wanyathelwa isitimela. So sahamba sisiya khonale okokuqala sangambona, okwesibili sasesimthola. Sathi sesimtholile sazwisisa ukuthi ukhanya ufisa ukuthi ngabe uthola unyawo olutsha. Okuyikho okubangele ukuthi izolo njalo le-crash laselimlimazi. So saxoxisana lezakhamizi kobulawayo sathola usekelo olunye siluphiwe ngomele iBulawayo Central ePhalamende u-Honorable Nicola Watson. Sihambile izolo sayenza i-donation yangkhona sabuya laye umama uMangwenya owalimalayo. Namhlanje ohambile ibayamneja kuqalile iprocess yokuthi bemlongisele unyawo. So ngezinye zezinto esizenzayo kuvike phelile oda siye sikhumbuzweni sabomama njengoba siyakwazi ukuthi uMarch i-Women's Month. So u-16 March eCholocho omama bachiswa bachisele endlini, so oda sile sikhumbuzo khona le eCholocho. Miningi imisebenzi yalokhu esisayenza.
Abalimala ngesikhathi seGugurawundi abafana loMangwenya bathini ngemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba?
Abalimalayo laba bazwa ubuhlungu ukuthi kuthiwa into leyi iyalungiswa isileminyaka emibili umongameli lo ngumongameli ebuya ekhulume labantu abahlukeneyo izinduna i-collective labezinkonzo kodwa kakayenza umzamo ukuthi ekhuluma lama-victims. And sokuthetha isikhathi eside akukho osokwenzakele osokwenziwe nge-victim ukuthi namhlanje ulabantu abaningi abafileyo kumnyaka ophelileyo uhlelo lolo lungabe lwaqala ngabe bakubadlula emhlabeni sebechilo babufakazi lalokho abakubonayo batho lokuthi bafunayo.
Amatshe esikhumbuzo seGugurawundi elawafaka endaweni ezitshiyeneyo antshontshwa njalo amanye abhonjwa seluwabiselile yini?
Okwamatshe abhonjwayo yebo abhonjwa, kodwa akutsho ukuthi njengoba babhomba kwamisa yonke into, ngoba sinehlelo oluthi healing through remembrance. So uhlelo lolo sizama ukuthoba abantu ngezikhumbuzo. So ubulala amatshe watshontshayo akahlukumezi ibhetshu likaZulu, uhlukumeza ama-victims, ngoba ama-victims yiwo athothwa ngamatshe wona lawo. So sizawafaka eMartinoth, sizawafaka eBhalakwe, sizawafaka eTsholotsho, sizawafaka eLupane, sizawafaka eNkayi, sizawuyafaka eSilobela, sizawuyafaka eJombe, sizawukuyafaka eLwagwele, indawo zonke ezahlukunyezwayo sizawuyafaka eBhalakwe, sizawuyafaka eGwanda, sizawufaka iindawo eziningi-ningi lapho abantu abafuna khona konke kubobobile bawafuna sizawuyawafaka.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi laseEurope namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli zamazwe akumanyano weNATO lowe-European Union phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eBrussels kwele-Belgium. Esuka eBelgium, uBiden uza kuya kwele Poland ngolwesihlanu ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe mayelana ngalimpi. Ele Poland lingumngane weMelika obalulekileyo ngoba lilenkamba zamabutho aleli lizwe. Umhlangano lo uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kweUkraine leRussia kusiya phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonokho ukuthi uJoe Biden uya khona le eEurope. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi i-NATO ne-G7 asengamazwe aphilayo, abambeneyo, ahlangeneyo, angamazwe anga-organizwa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayehlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokhu kungena kwayo iRussia eUkraine, ivele ilwisana leNATO, iyakolomba ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iciniswe impi yama-nuclear le. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingatshaya iUkraine nxa ifuna, ingatshaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo umongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yena?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izawuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course, kodwa ke ike yaba kuma sanctions ike yaba ku disintegration yona ngokwayo idabukana phakathi amazwayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye yeRussia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sijaye lapha sijaya kanje lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani phezu kwe-frame machina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa kodwa ke uyabeloku egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzisa. Then ke kubangethi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia izamele ukuthi izibambe. Yenze kona lokho yanelisa ukwenza kathesi.
Umnumzana Rafael Mthombeni uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla le-CCC likhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission itshintshe uphawu lwayo kukhasi lokuvotela i-ballot paper. Inkundla yesayithi ithi ibandla le-CCC selethe seyiZANU-PF umlando wokuthenga amavoti eBinga. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. I-Chronicle ithi inkokeli yosiko isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokubulalana mahlayana kwabasakhulayo osokubhahile. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi impi eseCabo Delgado kwele Mozambique isibangele ukuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu zivalekele imizi yazo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu weleSudan wamukele ngenjabulo ukwetheswa izijeziso zenotho kwamapholisa kulelo lizwe iMelika phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Siziphethe ngodaba lweMelika. Amalunga eSenate izolo aqhubeke evivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuba ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Amalunga amabandla omabili abalisa elamademokrasi lelamarepublicans ebebuzisisa uJackson ngezinqumo aseke wazethula enkantolo yephansi kanye lokuthi alubana ethe wahlangana lodabathize eSupreme Court uzaluphatha njani. Iparlamente ingampasisa uJackson uza kuba ngowesifazana onsundu wakuqala eMelika ukuba ngumahluleli wedale leSupreme Court. UJackson uzavivinywa okokugcina ileli dale namuhla. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Indima ankomo edlalwa ngamajaji iyindima ehlonitshwayo kakhulukazi, iyindima egamileyo, iyindima elesithunzi, iyindima edinga ukuthi loyo oyidlalayo kube ngumuntu olomqondo ohluzekileyo. Ikakhulukazi kulona leli lizwe esikhuluma sikulo ele-America, akusilo lizwe nje le judge leli esidinga ukuthi sibe lalo akusilo judge nje kodwa kuli judge eliza kungamela inkantolo enkulu kulazo zonke e United States of America lokho esikubiza ngesilungu ukuthi apex court ngaleso sizathu ke incabanga ukuthi ama senators ahlohla u judge ngemibuzo balezi zathu zonke balencindezi enkulu kakhulu ukuthi baphume lo muntu olungele ukuphatha loyana umsebenzi sike sabona ukukhathazeka malungana lezenkolo yakhe ujaji loyana sike sabona kusiba lokukhathazeka malungana lendlela abhekisisa ngakhona laba abahlukumeza izingane ngokocansi kungathi kuba lokuthandabuza kodwa ngicabanga ukuthi ekugcineni okumqoka kakhulu ukuthi balengcindezi yokuthi bathole umuntu onguye ofanele ukudlala lendima ngokuqondileyo
Alubana ethe wakhethwa mpela ubona kuthumela mbiko bani lokho ebantwini ikakhulu abamnyama
Ngicabanga ukuthi kuzaletha intshukuntshu kuzaletha ingwabi ingwabi kuzaletha ithemba ikakhulukazi ebantwini laba esibabiza ngokuthi ngama minorities that is abantu abamnyama labakwezinye izizwe nje ezehlukahlukeneyo kodwa abawela ohlangothini lwaloko kubizwa ngokuthi ngama minorities akuzi ukuletha ithemba kulona leli lizwe lase United States of America kuphela kodwa ngitsho lasemhlabeni wonke jikelele abantu bazaba lethemba babone ukuthi lento isingenzakala lento yinto engaphila ibonakale ukuthi ngempela iyaphila njengalokho idemocracy yase America isibuvezile lobo bufakazi singakhohlwa futhi lamazwi ka Obama ngemva kokuba ekhethelwe ukuthi abe ngupresident onsundu we United States of America ukuthi wathi yena labo ababe ngathi bayakuthandabuza laba bengathi bale mibuzo ngokuthi idemocracy yeAmerica iyaphila ngempela impendulo yenu nansi kodwa ke ngokufanayo futhi asingakhohlwa ukuthi umama lo akazenzeli yedwa isinqumo khona le Supreme Court kuya ngokuthi bakhona yini abamesekayo ngoba ekugcineni into ebalulekileyo ukuthi imajority ithini kuma judges ayi 9 wonke ase Supreme Court
Ubona esiba khona yini ama Republicans ncube azavota ebambane lama Democrats bevuma ukuthi uJackson abe ngumahluleli
kunzinyana nkomo ukusho ngesizathu sokuthi into esiyibonayo lapha eAmerica okwamanje ukuthi kulalento abayibiza ngesilungu ukuthi ipolarization edlala indima enkulu ikakhulukazi lapho okuyabe kuvota khona ama politicians into engayitsho nje kuphela ukuthi ngicabanga ukuthi ibandla lama Republicans balayo futhi ingcindezi kakhulu ukuthi bengabonakala njengebandla elicwasa noma ngathi ibandla elile ketabechavi makusiza odabeni oluphathelene labantu laba ababengakhangelelwanga ukuthi babe ngabantu ngezikhathi lezana ezedlulayo siyakhumbula ukufika kwabantu abamnyama labanye abantu ngaphambilini ababengenziwa bantu kona lapha eAmerica ababethathwa njengempahla ngoba babeyizigqili so ngicabanga ukuthi bakhe isithombe sona leso esizanikeza abantu itemba lokuthi ilizwe leli ngempela kulilizwe eliphilileyo lapho kule democracy ephilayo kona ngicabanga ukuthi ingcindezi yokwakha leso siphombe balayo abebandla lama Republicans so ngicabanga ukuthi lakho kuzadlala indima enkulu khona lokho
umnumzana Khanyisani Silwane Ncube ucubungula ezombusazwe Kangele ebezihamba phambili ibandla le Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kwama by elections ngomgqibelo Abezanu PF baqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kuya eEurope namuhla elanda umhlangano weNATO ozahlaziya udaba lwempi yaseUkraine. Kwanele likhumbule sikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.